sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mngela ngenjabulo ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 10 kumabasa 2023 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lomhlanje. Umthandazi wePretoria High Court ukhangelwe uba kusasa uzatholisa icala lezizalwane zeZimbabwe ezilamaphepha okuhlala nokusebenza kulelo lizwe aphela ukusetshenziswa ngohlangula lonyaka. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Lakulensuku ezingamakhulu amathathu 300 umnumzana Job Sikhala evalelwe entilongweni okubizwa ngokuthi remand prison esetheswa icala lokutshutshozela udlakela enyathime kulandela ukubulawa kukankosikazi Mo Blessing Ali ngawecatshangelwa ukuba babedlelana lebandla leZANU PF. Iqhwetha likaSikhala umnumzana Jeremiah Bram uthi kuyamangalisa ukuba imithethondaba yalile ukuthi ahlawule isibambiso sebheyili. Umnumzana ucaca phulu omele inkulumane yedale lepharlamente uthi kuyadanisa okwenzakala kusikhala.
Indaba yokuthi abantu bavalelwe ku-remand prison for 300 days singakhulumi ngokuthi ngesikhala kumbe ngubani. Umuntu oku-remand prison futhi umuntu angelacala innocent man. You are innocent until you are proven guilty. Why should any man be prison for 300 days? So innocent is chosen to 15 years isile inozelwe ukuthi kuhlukuluza abantu. Kodwa endleleni yasikhala-ke siyakwazi ukuthi icala vele icala elipolitical njalo necala okuthiwa bona bathatha abayifidembe bayezani ngawe thina basekuhambisa 2 days bakwazi ukuthi sibemambi sibemndeni kuqeda wafaywa kwaphela bamconvicta bamkhulule. Kuyatshengiseka lamhlophe ukuthi uphakahlaphana ukuze ahlukuluzwe kuphela njengepolitical prison kulama-political objectives asigcineni isikhala sejele ama-initiatives azedlule asigcineni isikhala ejele aze kuze kube nje yiyo into eyenzakalayo. Thina-ke mina njengophulu njengomuntu okhangela zenezezomthetho ngikhomentetha njengomyembo wokuphakamele wenkulumane ngiyakuswela kakhulu ukuhlukuluzwa kwabantu nokuhlukuluzwa kwasikhala ngendlela enhle.
Ye manje lobo kuhlola kodwa kula nto elingayenza phela ngoba lapho umthetho kumele usebenze be
eZimbabwe yibe sithi thina sine-struggle yokuthi kumele sifake uhulumende omutsha ngoba khona kwenzakala emuntu leyedwa esimaziyo okubhalwa ngayo emaphepheni kwenzakala ebantwini abaningi kakhulu abahlezi emajele. I-system yethu leyo kithi ukuzama ukuthi ungayibungisa ibenzele umuntu oyedwa kunzima. Isikhala la izakutshela the same thing. I-system kumele siyikhiphe siyesule siyikline sifake abantu ithethelele ku-system ezasebenza ingakhangela umhlobo ingakhangela iphathi ingakhangela okuningi kodwa isiza umthetho njengoba ijustice njengokuthi
okwehlula ngebheli vele kuyini
ibheli likasikhala ngokubona kwami abestethi bazazama ngayo yonke indlela ukuthi azadliwa ibheli ngenxa yokuthi ngishile ukuthi indaba yakhe ngepolitiki ngepolitikizima isistima sezivume ukuthi umuntu enzalo waphiwe ibheli. Sesikubonile ezikhathini eziningi lapho i-system kho ehluleka khona ukuthi yenze umsebenzi njengoba ngenxa yokuthi babekhangela ukuthi umuntu lowo is a political prisoner. Yikho okwenzakala kusikhala iZANU PF ifuna ukuthi ahlale phakathi uthethe luze ludlule.
umnumzana ngucacaphulu ligqweda njalo umele inkulumane edale lepalamente. Sixoxe laye ekobulawayo. Umnumzana zihambi umphathintambo kahulumende obona ngezemithetho uthi uhulumende kangeneli kudaba lukasikhala lokunye. Umnumzana Philip Gawule okubandla lezanupf uthi uhulumende ulandela imithetho yelizwe ekuthoniseni icala likasikhala.
Ibe indaba kasikhala liyana ifuna ukuthi ikhangelwe kuhle ukuthi athi icala likasikhala njengoba vele indaba le isemakoti dube. Indaba isemakoti lezi dube sibalekele ukuthi sikhulume okunye obezaphambanisa indaba ezisemakoti. Ikakhulu thina bezimba ngazo xaze sikhuluma sesingani lesicelele ngani siyali esilekelelayo. Ye yikho nani ngisuka ngani ngiyakubalekele ukuthi ngitsho sifikile ukuthi indaba le ngiyibona njani lokuthi ibanjwa njani.
Ye kodwa siyakhumbula isikhathi uLookout Masuku lo odumisa daba engwabe evalelwe akufani lakhona.
Yike mina engingakutsho yikuthi indaba leyi njoba isemakhoti nje bengisithi ngabe kuthiwa siyayinika amakhoti wona ayiphuthe ebe sikhuluma ngayo sesikhangela impumela eyiyo eyethulwe ngamakhoti ngoba kaphethi kunje nje yazi okunye sifile ngolwazi ukuthi kathi indaba kasikhala yona vele amasikala akhe wona aminjani
kuthiwa wathotshozela udlakela into ezinjalo singazi ukuthi umuntu uyavalela isikhathi sonke lesi baba gawule
kona kakathile yikuthi ukuthethezela udlakela emacaleni lakhona ekheshwa isikhala ekheshwa amacala ebefuna ukudelula uhulumende ukudelula uhulumende ngento zodlakela lezi njengakhona esakubona kuma kubo Arab Spring ngale kubo kuzeni kubo amazwe abo Libya o amazwe lana okusenzakala khona kwenokwana ukuthengisela wathina sokusiya kugenqula labo hulumende so ngobunjalo lakho obosikhala yamacala amakhoti la abe udaba lwakhona bebelibamba ngaleyo ndlela singazi kodwa ukuthi kathe sisungalo sokukuliphi ba
kodwa bona ngokutsho kwabo seli bantu bakhangene khonoko ukuthi icala abamethesa lona ngelokuthi wathotshozela udlakela hathi ukuthi wayefuna ukugenqula uhulumende
ye kodwa-ke ngiyinise ngisithi ngisuke ngisithi njengoba indaba lezi zinani zisemakhoti sigcina sisingasakwazi ukuthi kanti vele kahle kahle icala lona eliyilo alekheswayo amakhoti yiliphi lakhona elivezwa obana seloku uthethezela udlakela khonoko udlakela lwakhona lungasodlakela nje kuphela bantu lodlakalelo olwezokuba ngaso olulenjongo yokutshintsha uhulumende.
Umnumzana Philip Gawule ukubandla lezanup f sixoxe laye ekobulawayo. Umthethonjaba wePretoria High Court ukhangelelwe ukuba uzathonisa icala lezizalwane zeZimbabwe ezinamaphepha okuhlala lokusebenza kulelo lizwe aphela ukusetshenziswa ngohlangula lonyaka. Icala leli laphanyekwa emthethonjaba lo yinhlanganiso yeLand Susman Foundation ethi akwenziwanga ngemfanelo ukuvalwa kohlelo lweZimbabwe Exemption Permits. Kulabadabuka eZimbabwe abalamaphepha la afikaphose inkulungwane ezingamakhulu ayisitshiyangalombili 178,000. Umunye wabalandela udaba lolu ngumnumzana Siphongolube olephepha leZimbabwe Exemption Permit.
Iqiniso kasilazi kodwa isifiso sethu phela sinye ukuthi uhulumende ukuthi ababona laba abayelufakileyo baphumelele. Isifiso sethu sonke lesi singazi kodwa ukuthi kuzakwenzekalani kodwa sinethemba ukuthi kuzahamba kahle.
Ithemba lenu lingaphi khonapha babangulube?
Ithemba phela nxa into singenelwe ngabantu bomthetho siyabona ukuthi uhulumende loba sikwazi ukuthi uhulumende into leyana sayicela yaphiwa ngozwelo kodwa umthetho lendlela phela otshoyo ukuthi abantu nxa sebehlala isikhathi esingaka 5 years kusiyale kuleyi manye amalungelo okufanele bawathole ngendlela ezithize noma bengatholi okugcweleyo kodwa sicabanga ukuthi ngendlela okwenziwe ngayo asiphikisani lo hulumende but sicabanga ukuthi waphangisa ukuthatha idecision yaya siyamlandela uhulumende kasiphikisani laye kodwa sibone ngani wachamazela nxa ethatha idecision yokuterminata leyani zizanisi.
I-Helen Suzman Foundation uhulumende we-South Africa kazangakhulumisane lalabo abalamaphepha lawa njalo labanye abantu okuthiwa ngama-stakeholders ukubona njani khonoko?
Sivumelana labo siyacabanga ukuthi i-consultation eyaba khona was not enough kwavele kwaba yi-announcement bengile ukhayele kathesi omunye wabantu abamele lona leliyani udaba ama-lawyers wona lekhumanga ukuthi i-government ivumela i-pressure ngazo ukuthi ngathi ngesintu sakithi ivumela ingcindezo esuka kumphakathi vele ngicabanga ukuthi kube yi-political decision leyana kayizange iyilandele umthetho. Siyakwazi ukuthi abantu ku-ground ANC is losing its power because of immigration law. There was the party of Mashaba. He kept a ration name for Mama Vote last time because when we were comparing Yama immigrant, the basing in Africa, we have immigration law. So they have all multiple crowns, they have all under practical abandon and any party of Mashaba. But just because they mentioned immigration law, when they want to clean out targeting Yama Zimbabwe. Most South Africans voted for them. So when the ANC landed, opposition party, but just because they see what they are losing in political power, they have to do something.
Lo ngumnumzana Sipho Ngulube ole pepa le Zimbabwe exemption permit. Sixoxela eSA Johannesburg kwele South Africa. Manengi amakholwa namhla ananze usuku lokuvuka kwa Jesus Christ kumbe uJesu sikubeke njalo. Umfundisi uSenisimanda uthi lesi sikhathi esitathekileyo esamakholwa.
Namhla lesiko liqakathekileyo lapho besikhangela khona ukuvuka kukaJesu kwabafileyo. Nathi isiKristu sona vele ngokwaso sini phezu kokuba uJesu wafa wavuka kwabafileyo. Kodwa abafundi bakhe basebembona ukuthi usevukile bahamba abantu ngethuneni bamfice ngekho. Ngakho into iqakathekile into le isiKristu, isiKristu sethu sini ngakho. Ngathi isiKristu yiso yilo lodwa ukhono olulento enjalo. Ukhono ukhonza khona umuntu owayephila wafa wasevuka kwabafileyo. Isikhona thina ukuthi nguJesu uNkulunkulu njalo ingxenye kaNkulunkulu.
Abaphilayo-ke sithi pho balulandela kanganani usuku lolu?
Singakhangela ukuba umhlaba wonke jikelele kwenziwa leyo holiday kwaba lichefu. Ngakho kuyanceda ukuthi abantu baphele isikhathi sokuba bathakazele lolu suku kumbe ngithi balukhumbule njalo. Njalo amabandla amaningi ake esenza ama-conference imihlangano ehlukeneyo kusukela ngolwesihlanu kuze kube namhlanje. Ngakho-ke kuthi ukuthi kuba yinto ethokozelelwa ngumuntu wonke njalo kuyasinika isikhathi sokuba lathi sithole isikhathi sokukhuluma ngokholo lwethu njalo lokuba sicabange umsebenzi kumbe singathi isenzo esenziwa nguJesu Kristu esakhulula abantu esomeni njalo sakhulula-ke izizwe zonke.
EZimbabwe singathi abantu bakulandela kanganani konke lokhu mfundisi?
Njengoba thina sikwazi ukuthi iningi labantu beZimbabwe engathi nxa sikhangela inombolo ezikhona ezabantu abacubungulayo bathi bona singathi kumbe 85-90% abantu beZimbabwe bangamaKristu. Ngengakho lokhu kutho ukuthi iningi labantu liyake liphuma lisiye emabandleni. Kodwa lo nyaka sinanzelele ukuthi imihlangano eminingi ibingekho nama-conference abantwaningi bayehlulekile ngenxa yobunotho yethu. Kunzima kakhulu ezikhwameni lapha kuba nzima.
Umfundisi uSenisibanda ukunhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance besixoxalaye ekoBulawayo. Kusenjalo inkokheli zamabandla ezokholo uZulu jikelele nabenhlanganiso ezizimeleyo bakhonona ngokusetshenziswa kwamabandla ezokholo ekuqhubeni ezombusazwe. Lokhu kuza ngesikhathi abezombusazwe bephithizela ezinkonzweni kunanzwa ikhefu lePasika. Abanye bathi le yindlela yokudinga usekelo lwamavoti. UMlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba.
Inkokheli zombusazwe ebalisa umongameli Emmerson Mnangagwa, unkosikazi Opamchinguri Kashiri, lo mseli kamongameli umnumzana Constantino Kuvea Chiwenga, bethekelele amabandla amakholwa ngesikhathi sePasika lapho abakhulekelwe khona ngabavangeli babafisela impilo enhle. Bebesithi bathakazelela ikhefu lePasika. Abanye abafundisi bayakusola lokhu besithi le indlela yokukhankasela ukhetho oluzayo oluzakwenziwa lonyaka. Umfundisi Francis Masetsa ngomunye wabasola izenzo zenkokheli yelizwe.
Indaba bengavuyi ukuzokhonza lathi bona bebuya ingathi bafuna ukuba ngama-apostoli kumbe bafuna ukuba ngama-catholic kumbe ngama-baptist kumbe yini begqoke isigqoko zethu ezingayisizo isigqoko abajayele isigqoka kumbe behambe emasentini wabo. Bayasebenzisa ama-church gatherings ukuthi ba-politicize abantu bebatshele ukuthi kumele babavothele.
Omunye njalo osola okwenziwa ngabezombusazwe ngumfundisi Travis Moyo oyebandla le Roman Catholic Church.
Siyaswela ukuthula kulobudlwangudlwangu obukhona, obudlwangudlwangu obuphathelane lepolitiki, okwenza ukuba loba sisiya kulolu khetho sinanzelele ukuthi lobudlwangudlwangu lokho kulwisana lokho kuseleka kokuthula kwenza ukuba ukhetho oluzayo lungasithi ithemba.
Umfundisi Simbarashe Maringosi uthi abezokholo akumelanga bancedise abakhankasela ukhetho oluzayo.
Kuqakathekile ukuthi njengebandla sithandaze kuNkulunkulu ukuze kube lokuthula elizweni, ikakhulu ngesikhathi sama-elections. IBhayibheli lona lithi kumaHubo 29 verse 11, uNkulunkulu uyabusisa abantwana bakhe ngokuthula. Kodwa njengabantu abahlangana labantu abaningi emasontweni atshiyeneyo, ibandla lilomlando wokufundisa abantu ukuqakatheka ukuba lokuthula.
Umnumzana Tapiwa Nashirika wenhlanganiso eyeyu Zimbabwe Trust laye uthi bahlusha ngokwenziwa ngabezombusazwe ezindlini zokukhonza uNkulunkulu.
There is a legitimate moral expectation on the church to take the lead in uniting our people and building a peaceful, socially cohesive nation and just country. Church leaders must also make use of the social power that they possess to encourage peaceful civic participation and harmony in the diversity of political choices.
Sikhangelele abokholo ukuba bakhokhele ekwenzeni ukuba abantu babambane lokwakha ilizwe elilokulingana kwamathuba. Abezokholo kumele benze ukuba abantu bazwanane kungelani lamabandla abawasekelayo, ukutsho uChirika. Umnumzana Reward Siziba ingcwethi kwezombusazwe ulombono ofanayo.
Okokuqala ukuthi kumele sibe wazi ukuthi abantu bemasonto bona bandise ukuthi bethi abalandaba lezombangazwe kumbe abayenzi into zombangazwe, bona bayenza kwesontweni, abayenza ezombangazwe kabayenze bodwa. Lokho akulunganga ngoba esontweni yikho lapho abantu abalaywa khona, yikho abantu abatshelwa khona ukuthi umuntu kumele aziphathe kanje, umuntu kumele ayenze kanje. Okuhle lokhu, okungekho right lokhu.
Asenelisa ngokukhuluma ngodaba lolu lomnumzana uCharamba isikhulumeli sikaMnangagwa kanye lonkosikazi Monica Mtswangwa abakade bengaphendula umakhala ekhukhwini. Osekela ibandla leZANU-PF umnumzana Ngqobizita Khumalo uthi akulanto embi enziwa inkokheli yebandla leZANU-PF ngoba basebenza okubhekane loZulu.
Umuntu ohlonipha uNkulunkulu, umuntu onanze elungile labantu, njalo umuntu olenjongo yokuqhubekisa ilizwe leZimbabwe, kwanto abaningi sebekubona khonoko. Abezisonto labo iningi labo lakhangela amapostoli amaningi kanye lamachurchi ama-mainland churches, okwakhanya ukuthi amaningi abo bakhanya ukuthi bayaphikisa kakhulu, bayakhanya ukuthi bayasola uhulumende ngenye indlela. Kwezi kwanto amachurchi amaningi lapha ayagqina uba Mnangagwa sesamukelwa kuhle ngabantu, njalo etshengisa ubuntu. Kutshengisani khonokho ukuthi uMnangagwa umkhokheli wabantu, kutshengisani khona ukuthi ibandla leZANU-PF selilibandla labantu bonke, ibandla leZimbabwe.
UMnangagwa uChiwenga nabanye abakubandla leZANU-PF bajayele ukwethekelela amakholo ngesikhathi kukhankaselwa ukhetho. Ngempela viki bethekelele eMethodist Church, Roman Catholic Church, Apostolic Faith Mission eyakomwaja leZimbabwe Christian Church. Besenza lokhu bebesiya ezinkonzweni lezi begqoke izembatho zalezo nkonzo. Ngimele isithu 7 iseharare, imlondolozi Ndlovu.
Abenhlanganiso elwela ilungelo likaZulu lezempilakahle eye-Community Working Group on Health bathi kuyamangalisa ukuba eleZimbabwe lokhu lilwisana kulezinsuku lomkhuhlane wesihudo. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Okwamanje kulabantu abalitshumi lanye abalaliswe ezibhedlela ezijiyeneyo eZimbabwe ngenxa yomkhuhlane wesihudo. Abagulayo basezibhedlela ezibalisa iBidebridge District Hospital esabelweni seMathebeleland South, eMashingo General Hospital lezinye. Umqondisi wenhlanganiso le umnumzana iTairo Sike uthi umkhuhlane lo umemetheka ngenxa yokusilela kwamanzi ahlanzekileyo, ikakhulu emadolobheni amaningi okungasatholakali amanzi abulala igciwane lecholera.
Some households are going for weeks, even months without water. So as a result, people are looking for alternative sources of water. And in most cases, these are shallow and unprotected wells.
Eminye imizi iqeda amaviki ambalwa kumbe inyanga ingelawo lawo manzi. Ngenxa yalokho-ke abantu basuka badinge ezinye indlela zokuthi bawathole lawo manzi esikhathini esiningi bebathola emithonjeni engatshoniyo njalo engavikelekanga.
Uhulumende uthi lanxa sezikhona izehlakalo zabatholakala belo mkhuhlane wesihudo, seliphansi kakhulu inani lalabo ababanjwa ngumkhuhlane lo emaphandleni lasemadolobheni. Lokhu kuvezwe ngumphathintambo wezokukhitshwa kwemibiko unkosikazi Monica Mthwangwa ngesikhathi sethulela intatheli zindaba okukhulunywe edale labaphathintambo kakahulumende. Unkosikazi Mthwangwa uveze ukuba uhulumende uselemali edlula kancane izigidi ezingamachumi amabili 24 million yokulwisana lomkhuhlane ohudo elizweni.
Cabinet is informing the public that ministers of state for provincial affairs and devolution and their teams will continue to support activities to fight the cholera outbreak.
Iqula labaphathintambo lazisa uZulu ukuthi abaphathintambo bezabelo kanye lamathimba abo bazoqhubeka beseseka imisebenzi yokulwisana lokumemetheka kwekholera.
Izakhamuzi emadolobheni zithi ukusilela kwamanzi yikho okubangela ukuqhamuka komkhuhlane wohudo. Umnumzana Philemon Masina ngesinye zalezi zakhamizi.
Umkhuhlane wekholera usungani ulokumemetheka ezweni lonke. Nxa sikhangele koBulawayo lakho yikho lapho othola ukuthi kulamalokitshi amanye asele more than amaviki amathathu engelamanzi. Lokhu sokungenza umkhuhlane lo umemetheke kakhulu.
Umnumzana Efidlela Ncube okuhlanganiso ye-National Consumer Rights Association uthi kuyinto edanisayo ukubona lo mkhuhlane uqhamuka okungapheliyo eZimbabwe.
Umkhuhlane wohudo sulokhu qhubeka usiba yinkinga elizweni iminyaka lomnyaka, iminyaka yonke nje. Abantu bayafa emakhaya lasedolobheni. Imbangela ngamanzi angahlanzekanga, imbangela yokuswelakala kwamathoyilethi asebenza ngendlela efaneleyo esithi ngesikhiwa yi-sewer system.
Uncube uthi kuyadingeka ukuba kulungisiswe lokho okubangela umkhuhlane lo.
Kulungiswe izinto zona lezo ezizwe eziyinkinga, kube lamanzi ahlanzekileyo, kube le sewer system amathoyilethi asebenza kahle, izibhedlela lazo zisebenze ngendlela efaneleyo. Ngaleyo ndlela sizakwazi ukulondoloza sivikele impilo zabantu.
Abogatsha lwezempilakahle bathi okwamanje kulabantu abangamakhulu amane 400 abacatshangelwa ukuba babanjwe ngumkhuhlane lo. Lomkhuhlane uqhamuke eZimbabwe mhlaka 12 kunyanga kaNhlolanja edolobheni leChegutu esigabeni seMashonaland West. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Ukungani kuhle kwezulu lokuhlupha kwamanzi okunatha lawezifuyo esobelweni seMathobeleland kwenze usomabhizimusi ongumlimi omkhulu we-plum tree athengise inkomo ezingamakhulu amabili lamachumi amahlanu 250. Wabuthanisa imali wathenga umtshina wokugebha imigodi yamanzi. Kubika intatheli zindaba yeStudio 7 uEzra Jesus Banda.
Umnumzana Mkhulunyelwa Chaya Nkomo wazala ngokuthi nguSirata uthi ukuhlupha kwamanzi kwamenza waba lomdlandla wokuthi athenge imitshina yokugebha imigodi yamanzi.
Imota leyi ngayithenga eChina, inkomo engizikhuphileyo V250 ngisiyathenga imota enani. So inkomo zahamba siyangikwazi ukuthi izazivisa yini, kodwa ke ngibone ngani ngiyabasebenzela abantu ukuthi khona abantu bebe lento yokusebenza eduze. Yikho isifiso sami sosigcine sokuphela. Amanzi azatholakali emadamu, amadamu azagcwali ngendlela. So mawukhangele amanzi esilawo kufanele tholakale phansi. Yonke into nje ekhona emhlabeni iphila amanzi.
Umphathi ntambo kahulumende obona ngezemfundo yaphansi leyaphezulu unkosikazi Evelyn Ndlovu obenxuswa ukuba isikhulumo esihloniphekayo kulumbuthano ubonge unkomo ngakwenzileyo. Amazakhe ethulwe ngoba emele kulumbuthano unkosikazi Ethel Moyo owaba ngusikomiti weplumtree.
Umsebenzi lo oyenziwe lapha ngumsebenzi omkhulu kakhulu owenziwe ngumainline esomnene. Compliments government efforts as a water provision to the community, water to the people. Lani lazigcizelela lathi lina ukugeza imiganu, ukugeza imizimba yethu sibe bahle kangaka, ukunatha kambe akulampilwe ngelamanzi.
Umele ibulilima wesetelele ePhalamende ekubandla leZanu PF uMnumzana Dumuzi Phuthi njalo engumsekelo womphathi ntambo wezemibiko yamagagasi e-internet uthe uhulumende sekumele asebenzise imitshina yokugebha amanzi ebantwini abanjengonkomo hatshi ukubisa amakampani aseHarare.
Nxa uhulumende lama-NGO besenza imisebenzi yokudingela abantu amanzi ayabuya all the way from Harare ezogebha lapho amandiya yiwo azilokhu ebuya ezogebha kithi lapho emangeni.
Ukhansila Landi Ndebele okwathi 18 udabule kwamagama wenziwe ngunkomo.
Sikhangelela ukuthi umtshina lo usize kakhulu indawo yethu ivele iyasilela amanzi. So lapha sibone ngani uwenze umsebenzi omkhulu kakhulu lokuthi uhlangabezana nenhlelo zikahulumende ezifuqa ukuthi kube namanzi ahlanzekayo ebantwini. Amanzi lapha ahlupha okwedlula ukuhlupha. Imigodi eyagejwa nguhulumende kungakaze kube yi-independence imithathu kuphela esomnini esebenzayo, kodwa akula mgodi ekahulumende kuzofika kathesi.
Umlisa wesomnini uMnumzana Walter Chumalayo ubonga okwenziwe ngunkomo.
Sithole into engasinceda kakhulu ukuze sihlale kuhle, sigebhele amanzi, sithole amanzi ahlanzekileyo. Sigebha amanzi ngabathi bakhatshana befika besikobha.
Omunye osomabhizinisi odume kakhulu emango uMnumzana Michael Nene Ngwenya laye uthokoze okwamagama.
Into ayenzileyo izancedisa isizwe sonke nje jikelele ngeriti yakhe le. Uyakwazi ukusebenzisana labantu kuhle ubaba unkomo sengesikhathi eside lami sisebenzisana nje sitshintshana nje imibono kwezamabhizinisi.
Isakamizi secholotho esingcelezane leli bulilima uMnumzana Noah Hlabangane ubonga intuthuko esigabeni lesi.
Siyathokoza kakhulu ngalokho okwenzakale kubaba unkomo, ulethe intuthuko esigabeni khona lapho ukuthi lathi sokuzabalula ukuthi sibe lamanzi emakhaya. Ahlupha kakhulu amanzi sibili. Siyaye siswele labantu abasigebhelayo kwesikhathi bebiza imali eziningi kakhulu. Esithemba ukuthi ubaba unkomo njengoba eselapha kuhle sizaxoxisana laye njengomakhelwane, njengomuntu oyisakhamuzi sakhona lapho.
Uzulu wonke walindawo ujabule kwamagama ngomtshina wokugebha izibholane, njalo abaningi bahle babhalisa ukuthi bagedelwe imigodi yamanzi. Himele Studio 7 esomnene bulelima igama lami u-Ezra Jesus Banda.
Lapho ke silitshale inzwisa nje ukuthi lizwe ezepasika kulajo kulamthandi ngakhohlwa ukuthi sixoxa ngekhefu lepasika, njalo silonyari Mashamombe ozabe khuluma ngefilimu yakhe. Singagqiba uhlelo lwanamhlanje othi sikhangele ebesilazo sekulensuku ezingamakhulu amathathu 300 uMnumzana Job Sikala evalelwe entilongweni esethizwa icala lokutshotshozela udlakela. Abakubandla leZanu PF bathi imithethwandaba ilandela imithetho yelizwe ekuthoniseni icala likaSikala. Umthethwandaba wePretoria High Court sikhangelwe ukuba uzathonisa icala lezizalwane zeZimbabwe ezingamaphepha okuhlala kulelo lizwe kusasa. Sigqiba lapha-ke uhlelo lethu olivalisayo. Umthombo Sithemba uGibbs Dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.